kugwalo olwethulwe lugatsha lwezemfundo eprimary lesecondary lolu hlangothi lukahulumende luthi imithetho emitshale elifuna ethulwe ezikolo zonke kwele-South Africa izaqinisa ukuthi amalungelo abafundi bobubili gays and lesbians ayahlonitshwa ngokugcweleyo. Lolu gatsha lufuna kungasabi khona izambuzi ezilotshwe ukuthi ngezabafana kumbe ezamantombazana. Lufuna abantwana basebenzise yiloba yiziphi izambuzi. Lufuna njalo kungasavunyelwa ukwehlukanisa abantwana loba ukubabiza ngokuthi ngamantombazana loba abafana. Limithetho engakethulwa isivuse umsindo omkhulu kubazali, amabandla ezombusazwe labezenkolo. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Vusman Mathwasa ulabantwana ababili abafunda kwele South Africa. Uthi ingozi lefuna ukwenziwa lugatsha lwezemfundo.
It's not right ngoba thina singabantu ne singama Africans. So I think bona they have the right ukuthi babizwe kanjalo, but bona ukwenza kwabo akumelanga kuforce abaphathi ukuthi sonke ukuthi yonke ingane so sekumele i-treated like it belongs to LGBT community. Not everyone belongs to that.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe okhethe kwaziwa kuphela ngokuthi uMadawu Ncube uthi akudingwe enye indlela hathi le efuna ukulethwa lugatsha lwezemfundo. Uthi njengomzali uyaqhakathekisa ukuthi umntanakhe azazi ukuthi ungumfana kumbe ungontombazana. Uthi bakhathazeke kakhulu ngoba sekungathi umthetho ofuna ukufakwa usubamba ngamandla bonke abantwana ukuthi babe ngabantu bobulili. Intathe zindaba edabuka eZimbabwe uMxolisi Ncube laye ongumzalo labantwana bafunda kwele South Africa uthi kuqakathekile ukuthi ilungelo labantu bobulili lihlonitshwe. Kodwa ke uthi okwenza abazali abaningi baphikisane lalo umthetho ofuna ukwethulwa yikuthi ufuna ukuqinisa ilungelo lobulili ngokwephula elalabo abafundi abafuna ukwaziwa njengomfana kumbe intombazana.
Nxa sokuthiwa sokufanele ukuthi umuntu angazazi ubunguye bakhe kumbe azenze engathi akazazi ubunguye bakhe ngenxa yokuthi kubhekelwa abanye abantu abazibona ngendlela ethile, angiboni kusiba yindlela eqondileyo. Kungakho kuzayenza ukuthi futhi umphakathi ugcine wona ungasazazi sisiba yilokho esithi thina ngesilungu u-confused, especially kakhulu ebantwaneni abancane abazama ukuthi bakhule ngendlela abazali bayo ababafundisa ngakhona, ngendlela abazali bayo ababakhulisa ngakhona.
Ingcwethi kweziphathelane labesifazana lezemithetho yezikolo unkosazana Claudine Tani uthi iqondile kakhulu limthetho njalo ehambisana lesisekelo sombuso.
So non-binary identities do not respond to he or she as an identity, but
uthi kuqakathekile ukuthi kwekelwe kusetshenziswa kwamabala kumbe amagama afana lokuthi umfana loba intombazana ngoba kwenza abantu bobulili bona baswele ukuthi bangene kuphi. Uthi isekelo sombuso weSouth Africa asivumi ukuthi kube nomuntu obandlululwayo, ngakho ke kuhle kwesulwe amagama alobandlululo. Le yinto esekelwa ngomunye umzali weZimbabwe ongowobulili kodwa ongathandanga ukuvezwa igama esithi izambuzi ezibhaliweyo ziletha uhlupho ngoba bakhona abayabe bezibona njengamantombazana kodwa umphakade ekhangelele ukuthi basebenzise izambuzi zabafana. Kusenjalo kukhangelele ukuthi ukuhlelwa kwalo mthetho kungaphela kuphanyekwe emphakathini. Iningi lamabandla ezenkolo awezombuso welizwe loZulu Makhaza bathi le yinto abazaphikisana layo ngoba bafuna ilungelo nalabo abangasibantu bobulili lihlonitshwe. Bade bayahlonipha abantu bobulili hathi ngendlela enziwa lugatsha lwezemfundo. Ngumele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.